So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lingalivuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku 18 Nhlolanja 2022 nguChris Dande. Endabeni zethu lamhlanje kulosakhulayo webandla leCitizens Coalition for Change uBernard Munamadi obikwa echaywe kabuhlungu ngabalandeli bebandla leMDC Alliance eHarare ngesikhathi inhlanganiso yeZimbabwe Peace Project isithi ikhathazwa ngodlakela osolubhayi ile phambilini kokhetho lonyanga yonale.
Thina njengebandla leMDC Alliance asizange siphatheke kudlame.
Incwadi wezempilakahle zithi okwenzakala kwele South Africa okuphathelane labo kuza sokumemethekisa umkhuhlane wengqondo kulabo abavela kwamanye amazwe.
Nanko phela futhi njalo sokuthi bengasasebenzi. Ngisho lawo selungiswele amaphepha bazosebenza ngapi? Kwasebuye kwathola into izogcinelwa ama South Africans.
Incwadi kwezegciwane le coronavirus zithi lanxa leligciwane selisiba ngcono uZulu kumele ahlale ezivikele ngoba kungaqhamuka omunye njalo umkhakha waleligciwane ngasiphi isikhathi. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Inhlanganiso elwela amalungelo oluntu eZimbabwe Peace Project ithi ikhathazekile ngezehlakalo zodlakela kwezombusazwe kulandela ethi ikutshaywa kukamnumzana Bernard Munamadi webandla leCitizens Coalition for Change ngabatsha abacatshangelwa ukuthi ngabe MDC Alliance. Umqondisi wale nhlanganiso unkosazana Justina Mukoko uthi usola abakhokheli bamabandla ezombusazwe ngamazwi akhuthaza udlakela. Asizweni echasisa ukuningi ngalolu daba kungqoqo ayiqhube loSithandekile Mhlanga weStudio 7.
Esikubonayo khathesi ukuthi izehlakalo zodlakela sezisanda ngesikhathi sisiya kuma-by-elections akhangelelwe mhla ka 26 March. Okusidanisayo thina ukuthi sibone ngani udlakela lolu lusuka phezulu kunkokheli. Ngoba nxa inkokheli zisethula imbiko elokuthethisa benza ukuthi abasekeli babo babe lodlakela. Bona ngokwabo abalwisani ngezibhakela, balwisana ngembiko abayethulayo. Imbiko enza ukuthi abasekeli babo bazizwe befuna ukuyalwisana. Ngiyakwazi ukuthi sisakhula thina sasithi kungaba lokungezwani kwakufakwa kwakuthiwa ngamavele, kuthiwa leli livele likamamakho, omunye la afakelwe ivele likamamakhe. Sasithi ke nxa usuqaphukile ukuthi lwana omunye uselokhuzi ivele likamamakho, wawuzwe uthukuthela usufuna ukulwisana laloyana umuntu. Kodwa oyabe efake ukuthi leli livele likamamakho kanenene ayisuye ogcinelwisana lomunye. Yikho esikubonayo kathesi thina njengeZimbabwe Peace Project sithi thina akulunganga ukuthi kube lembiko enza ukuthi abasekeli bathukuthele. Udaba olukhulumayo ngiyabona umzwile laye ocenetshayo, angitsho ukuthi kulungile, kodwa laye uthela ubathethisile. Yinto engafanelanga ukuthi yenzakale yona leyo ngoba sonke siyizizalwane zeZimbabwe silelungelo lokumanyana lenhlanganiso esizifunayo. Akula muntu ofanele alise umuntu oseduzane laye ukuthi afanele nguye ukuthi uye kumhlangano webandla leliyana kumbe usekele ibandla leliya, ngoba isekelo sombuso siyasinika lawo malungu.
Lo ngunkosazana Justina Mukoko, umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Peace Project, ubexoxa ecingweni leStudio 7 eseHarare. Lokhu sikudaba lunye sixoxe nomnumzana Witness Dube, isikhulumeli se-MDCT, ukuze sizwe ukuthi bona bathini. UDube uyalandula ukuthi amalunga ebandla lakhe yiwo achaye umnumzana Munamadi.
Thina njengebandla le MDC Alliance asizange siphatheke kudlame, njalo kasiphatheki kudlame lwezepolitiki. Silibandla elikholelwa ukuthi abantu kumele babe lembono etshiyeneyo, siphambana lalabo abalokuthula abalengqondo efana naleyethu. Kodwa lokho esesikubona lapha ngabantu asebefuna ukuthi bangcolise ibizo lebandla lethu sisiya ekhethweni, bezidingela nje ukuthi bagaye ukhetho ngendlela ezingayisizo. Thina sikholelwa ukuthi nxa abantu begaya ukhetho, abakwenze ngezithembiso ebantwini la ngenhlelo ezikhanyayo ukuthi zilobuhlakani bokuthi abantu bangazivotela, hatshi lezi ndlela nje ezichiphileyo asebezenza. Hatshi, asikwazi lokho, asiphatheki kudlame ayisiyo ngathi indlela yokwenza izinto eMDC.
Lo ngumnumzana Witness Dube, isikhulumeli sebandla leMDCT. Ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekubulawayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota.
Ingcweti kwezempilakahle yengqondo sezethule isixwayiso sokuthi amanyathelo athathelwa abokuza kweleSouth Africa agoqela ukumiswa kokusebenza kwamapermit ezizalwane zeZimbabwe. Umthetho ohlose ukuphungula abokuza abasebenza kweleSouth Africa. Umthetho ohlose ukwenqabela abokuza ekwenzeni imisebenzi ethile lokucwaswa kwabo ngobuzwe kulakho ukumemethekisa imikhuhlane yengqondo kuzizalwane zamanye amazwe asebhekane lokubuyela ekhaya lapho azabalekela khona. UThuso Khumalo usipha loludaba ngokugcweleyo eseJohannesburg kwele South Africa.
Umnyaka ka-2022 uqale iningi lezalwane zeZimbabwe kule South Africa bezama ukubuyela emsebenzini lenhlelweni zokuziphilisa ngemva kokuqeda iminyaka emibili behlele ezindlini ngenxa ye-coronavirus. Kodwa-ke kuzalwane zeZimbabwe ezifika izinkulungwane ezingama-205 around 250,000 ithemba selitshabalele. Uhulumende usemise ukusebenza kwamaphemithi abo wathi babuyele eZimbabwe. Nakwelinye icele, iqembu lezalwane zakwele South Africa elizibiza Operation Dudula lalo liqinisa imikhankaso yalo yokungena emankampanini befuna kuphume bonke abokuza ungena izalwane zakwele South Africa. Uhulumende layo sebuye wengeza lolu hlupho njengoba esephakathi ngokubumba umthetho ozaphungula inani lezalwane zakwamanye amazwe ezisebenza kule South Africa kanye lokube nqabela kwenza amabhizimusi athile. Ingcitshi yezempilakahle yengqondo unkosikazi Carol Nyakuchka uthi konke lokhu kuzatshiya abaningi begula imikhuhlane yengqondo.
Let's look out for each other. Let's look out for signs of depression.
Izibonelo zale imikhuhlane zibalisa ukuswela ubuthongo, ukuhlukumezeka emoyeni, ukungafuni ukudla, ukufuna ukuzibulala lokucaphulwa into yonke.
Suicidal ideas. Let's look out for each other and be able to support each other when these things are happening.
Isizalwane seZimbabwe umnumzana Christopher Ncube uthi kwabaningi ukuxotshwa kwele South Africa kuzahle ukuthi kuphela kwempilo.
Sisithola sisebunzimeni kulandela ukuguquka kwezinto kwenzakala kwasezo kuzonke, ngoba singazi ukuthi ikusasa lethu lime kanjani. Abantu sikhangela sikhuluma kanje bakhalela ukuthi balungise amaphepha abo yabene kwele 12 months nanko phela futhi njalo sokuthi bengasasebenzi. Lisho lawo selungisiwe amaphepha bazosebenza ngapi? Kwasebuye kwathiwa le nto izogcinelwa ama South Africans.
Esinye isizalwane seZimbabwe unkosikazi Mese Mvundla uthi usizi ukuthi bakhona vele asebele izibonelo yemkhuhlane engqondo.
Usishiya thina njengezalwane zaseZimbabwe ezihlale eSouth Africa singazazi ukuthi simephi, ngoba abantu balimele kakhulu engqondweni. Eqinisweni siyacela ukuthi uhulumeni kwelesi South Africa la kwelesi Zimbabwe bangenele babone ukuze bavimbe le nto engiyibona ukuthi yes.
Unkosikazi Nyakuchka ukhuthaza izalwane zeZimbabwe ukuthi zemukele isimo esesikhona ukuze ziqale ukukhanda amacebo amatsha okuphila. Uthi njalo kuqakathekile ukuthi labo asebekhulelwa imikhuhlane engqondo badinge usizo ezibhedlela noba bakhulume lomuntu ongabasiza. Ngale Studio 7 Johannesburg kwele South Africa inguThuso Khumalo.
Ingcweti kwezigciwane le-coronavirus zithi lanxa leli gciwane selisiba ngcono, uZulu kumele ahlale ezivikele ngoba kungaqhamuka omunye umkhakha waleli gciwane ngasiphi isikhathi. Sixoxe lenye yalezi ngcweti umnumzana Bani Malaba.
Sawubona but Chris, salubona nabalaleli be-Studio 7. Ngiyabonga umbuzo omuhle. Hayi, nxa ngikhangele lezi zinsuku mfowethu, kukhanya kunganengo, kukhanya abantu bengaguli kangako, kuyasithokozisa kakhulu. Lawa ama-cases esiwalandelayo akamaningi kangako. Besi siza abantu abaningi kakhulu izinyanga ezedluleyo kuze kuyefika mhlawumbe uNovember kumbe uDisemba. Kodwa hayi, kusuka ngoJanuwari kuzofika namhlanje kunganeno baba, kukhanya hayi kuba ngcono. Kodwa ngicwangise ukuthi hayi singekethisi, asiqapheleni bakithi, asigezeni izandla. I-surface contamination yiyo engiyesaba ukuzidlula zonke. Izandla mazingayi ebusweni bakithi, mazingayi ebusweni, aziye ebusweni kuphela nxa sigezile. Sigqokele amamaskethu, singasondelelani kakhulu ngoba hayi umkhuhlane lo nomkhanya osungconywana baningi olokubashaya. Khuluma nje ukhona omunye esimsizayo ose-ICU, simhambisele imbodlela lamanzi izolo. Kodwa-ke akasebaningi kakhulu abantu, kuyathembisa khona lokho. Inkinga yokuthi njengoba sokuza kuqanda-ke kathesi, singabona sokuqalisa futhi ukumemetheka ngoba ukhanya umkhuhlane lo uthandana lokuqanda kumbe lama-temperatures aphansi. Yoba sibone emazweni aphesheya le lapho uqanda khona, ngibe ngisizwa lilanda ngakukhulunywa nje kuthiwa i-COVID-19 noma kule mpi e-Ukraine layo ibhahile khona ngale ngoba kuyaqanda. Kungakho-ke hhayi, njengoba singena ezinyangeni zokuqanda, ngizacela singayekithisi iy'qondiso ze-COVID-19, sizilandele zonke ukwenzela ukuthi sisizane emphakathini.
Kwenzakala na ukuthi sizwe kuthiwa sokulomunye umkhakha i-variant kunsukwana ezilandelayo?
Yebo Butikande, kwenzakala ukuthi ube khona ngoba ama-variants ungananzelela kufana nje ne-carbon copy yento efanayo. Yabiloko iziphinda njengoba wananzelela ukuthi saqala siku-alpha khona ngale, sabuya sangena kubo-delta, kubo-beta ogama, sabuya kubo-delta, kathesi ku-omicron, omicron layo ilengashaza eziningi-ningi. Akukapheli ukuthi ibiloko izitshintsha ngoba uma umuntu esuka omunye ungasuke eqondeni kwele Asia khona le, omunye asuke eqonde kwele Europe, omunye asuke e-Europe eqonde kwele Africa, afike athelela abanye abantu khona ngale. Yenelisa ukubana itshintshe ngoba iyabiloko izikhophiya, kodwa kwesinye isikhathi ukuzikhophiya kwangikhona kumbe ukuziphindeleza kwakho kwayo kuyenelisa ukubana kube ungafaniyo. Ukuziphinda kwakhona kugcine ungafani kwangikhona kube ngokuyingozi kumbe kube ngokungconywana. Nxa kungathi ukuziphinda kwayo kube ngokungconywana, yikho kungakayi kuphela kwayo. Kodwa-ke nxa kungasoze kube yilokho okungconywana, iyabiloko isiba lolaka, iloko itshintsha isenza ukuthi kusihlasele. Kungakho-ke ngithi hayi, asihlale siqaphele bantu bakithi, sizivikele, sigeze izandla, sigqoka amamaskethu, sisanitize, sihambe lapho okumele kuhambe khona, singabuthani nje mahlayana.
Umnumzana Bangi Malaba yingcwethi kwezegciwane le-coronavirus. Ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ese-Gaborone kwele Botswana. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America ese-Washington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930, 6170, 7270, 6040, laku 15460 kHz ku-shortwave. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-News Daily lodaba lokuthi umphathintambo wozokwethulwa kwembiko unkosikazi Monica Mthwangwa uthi abaphatheke kumsebenzi wokubumba imidlalo kamabonakude kumele baphume lenhlelo ezizenza kube lula ukulwisa imbiko emibi evela emazweni angentshonalanga. iphephandaba le-News Day lilodaba lokuthi usibalukhulu wesigaba se-Midlands umnumzana Larry Mavima uthi inhlanganiso ezizimeleyo ezingathakazeleli umthetho osabunjwayo owe-private voluntary organizations kumele zisuke elizweni ziye kwele Ukraine nxa zingawufuni lumthetho. Kwa manje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Sanibonani, sanibonani bantu bakithile njani ngezindawo ngezindawo. Hayi, siyalibona leli hlazo lesimanga lesi esisizwayo ukuthi uThokozani Khuphi sefuna ukubuyela bheki kuChamisa. Ngithemba abantu abaningi bazibuza imibuzo ngalampendulo ngalento. Kambe umuntu owenza ihlazo lifana loThokozani Khuphi umamukela kanjani impela? Usebenza laye kanjani? Labo labo bantu abaqothisa emsebenzini bathini abantu laba abarigolayo? Phela umama lo vele useyisitha sikaChamisa. Isitha sakhe impela singathiwa wathatha yonke into kodwa laye uChamisa if eli politician namampela angicabanga ukuthi engamamukela lo mama lo angicabanga impela nakancane umama owayenza ihlazo elinje akula muntu ongasaziyo ihlazo alenzayo and manje yena into ayifuna imali kuphela akusho politician lo mama buka manje uqedwa chaya kumonzo manje uqedwa khalela umnyanga ukuthi ufuna imali manje ngosebuyela bheki uChamisa lapha ashedilize khona ngosebuyela bheki kambe usebenza njani labantu laba owabarikholayo abantu abakhalinye imbezi bekhala ngaye namanje ihlazo leli alenzayo ngosefuna ukubuyela bheki futhi lapha athi edilize khona kodwa uChamisa ma engathatha lo mama uyabenza i-big mistake and ibandla lakhe lizobhidlika ngoba abantu abaningi bazibuza imibuzo ukuthi umuntu onjalo usebenza laye njani isitha sakho usebenza laso njani uChamisa engathatha lo mama lo awuyabe ephambanise kakhulu and uzobhidliza futhi ibandla njengalokhu engeke uChamisa engeke sazwana labo welishimeni ncubu
kuyisimanga lokho sibili ukuthi nxa izani lokhu ithinta indaba yegugurawundi ukuthi bafuna ukulungisa igugurawundi kathi leyo gugurawundi yena umnakaka wayenza nini kasa ukhumbula nje umnyaka wayenza ngayo leyo gugurawundi eqalisa ukuyabulala abantu bakithi esindebeleni kwakuyiwuphi umnyaka sokule minyaka emingaki kuzohlika namhlanje lokhu ekhuluma ngendaba yegugurawundi wayekhuluma into enjalo into esibhowayo izihlobo zethu ziphansi zaphela ngenxa yakhe umnakaka lo weZANU-PF kathesi nanku bekule rally kathesi ekhwekhwe nje omunye wethu utshonile ngendaba zezanu futhi ngendaba zezanu ngaphi lokhu sithi yegugurawundi kulaba abantu abalokhu ababulale siyaphambili uthi lokhu kuthiwe yeyomnakagwa kakhobiki kuleyo nto ngamanga la nguye uyamthokozisa lokhu nxa kusenzakala so uyajabula umnakagwa lo sizabona kuyawula khona induro xa uqa ngomnyaka ka-2023 sonoku kubona kuhle kayithule le ndaba yegugurawundi wakwenza kwaba right kuye kuzamlungela konke empilweni yakhe lalapha khona labakibo behlale bephile kuhle ngegugurawundi wayenza kithi esindebeleni
ye salubonani salubonani kustudio 7 ndingabe linjani basakazi ngitsho labalaleli bonke linjani lani mazimbabweni lonke ye ngaluyeza ukhetho sizabona ukuthi ama-by-election kuwina abani kudliwa obani ye kufana lodaba lololunye lombhuqa velolu abantu bezanupf abahlala bethi lufuna ukulungisiswa lolo lufuna ukulungisiswa kanti bayahlala bethi lufuna ukulungisiswa bengaveli bevele kawani balulungise lolo daba ngoba abantu bazama ukuzilungisela abantu bafakile litshe balakho balitshontsha lelo litshe bafuna ukululungisa njani sebebuya la matshe akhona wonke la batshontshayo batshontsha kumbe batshontsha beyabeka kumbe basa tababizele kuphela kanti kuyahlala kuthiwa kuyalungisiswa yini into yakhona enzima eyahlala ukuthi zimabe ngene ebantwini sebekhampena nagugurawunde kani thina kusichazi khona lokhu ukuthi babulala abantu bakithi
salibonani basakazi bakastudio 7 labalandeli bakastudio 7 lokhulumayo ngujoshua ncube ukuhlala ngilapha e-South Africa mina ngilokudana okukhulu ngokudutshulwa kwelitshe bebhalakwe kusidanisa kakhulu ngoba siyinto ehleli senzakala kodwa kubanjwa umuntu uma sibhekile into le siyibona isenzo seZANU-PF iZANU-PF eholwa ngumnangagwa lokhu phezu kwenzondo lamandebele amandebele angakwazi ukuthi ati bamenzani umnangagwa umnangagwa inzondo yakhe sehlulekile ukubana amandebele engawaphinda kanjani ngcono watshengisele ngokubhomba bonaba abantu ovele wababulala kudala ukuthi vele into kuthiwa lindebele kalifuni ngoba nanku kathesa kakubanjwa umuntu akula ekhino ithathayo kodwa esikubona ukuthi kakuthunywa nguye alichonla ngale bengabanjwa nanka masoja ahlala ukuthi agekeza atshontshela izindlu atshontshela abantu izimali ezindlini kodwa alichonla ngengababambanga ngoba ayisuye ubathumayo kodwa lokho kwenzakala la ebantwini ngesindebeleni bekhala ngabantu bababulawa igugura wonke angikuzwe kuthiwa kulo muntu obanjiweyo kusenzakala ngaphansi kwe-government yayinalowo muntu onguye wakwenzayo ubulala abantu bakuqala namanje lokhu esitshengisela sezibhomba abantu abafayo sathi siyazama ukuthi sebalungisele ubhomba khonapho kulabo bantu ababulalayo so kusezigeze izandla zakhe ukuthi sibone ukuthi kayisuye akubanjwe laba bantu laba lapho size ukuthi abantu laba babanje kodwa nxa bengabanjwanga konke okwenzakala kubona bona abantu abafilisi kubeka phezu kwigazi lakhe ukuthi vele lokhu silwa lathi indlela yokuthi sibulale futhi sibe yi-50 sidlule bona la marokhuzeni emanana kuqala usesisaba ukuthi umhlaba umbhekile selokhu ibhumba bona abana abafayo ukuze sibone ukuthi lokhu lulaka lololo.
Ngiyabingelela abasakazi be-Studio 7 kanye labalaleli bonke, igama uGodfrey Wokhumalo ngizalwa eJotsholo eLupane. Umsakazi udabele ngilo lo daba lwama-by-election, ngithi lonke bahlali baseZimbabwe ma-citizen naseZimbabwe votelani okwamanje kuma-by-election, votelani iqembu elifisa ukulivotela noba i-MDC Alliance noba i-CCC noba i-ZAP noba i-ZANU-PF votelani, but ngithi 2023 asivoteleni i-EMRP ingene ithole amakhansela ithole ama-MP khona sizakhula singumthwakazi. Isifiso sihambe silapha ukuthi ngabe uThokozani Khuphe noSibangilizwe Nkomo bengaba simanyane sibe munye sivule iparty enye eyakomthwakazi sizimele labomqondi sizimele singumthwakazi sikhulise imatipuleleni singabe lokhu sithathela umnotho wethu singabantu besindebeleni. Niyamuzwa uChamisa uza ngezinye igame ukuthi ezame ukunqoba imatipuleleni engawina kuma elections. Izithembo zonke ozenzayo anyeke azenze ezilong umntwana wenyoka inyoka anyeke atshintshe lutho. Sithi bantu besindebeleni sicela lizimele Thokozani Khuphe Sibangilizwe Nkomo Mqondisi Moyo besicela lizimele labo shimi inxube lize esindebeleni sivuse umthwakazi wethu imatipuleleni lethu izimele singavula iparty entsha engaba imthwakazi alliance sibambane simanyane sibe ngumuntu omunye singumthwakazi omunye sizibambe sizivuse sizimele siphume kwabechaba.
Salabonana basakazi we-Studio 7 olibingelelayo ngudewa ngizalwa eCholocho ngokuhlala ngise-South Africa. Nokuzibuza ngabantu abasavotela iZANU-PF ukuthi umuntu ovotela iZANU-PF ikakhulu umuntu omutsha ovotela iZANU-PF naye omdala nje ovotela iZANU-PF yini iZANU-PF eseyayiyenzayo eZimbabwe singathi nansi iZANU-PF yayiyenza since yangena embusweni ngaphandle kokuthi iyebulala abantu emathebelele njengegugurawonde ngoba ngicabanga ukuthi iZANU-PF yaziwa ngalokho yaziwa ngokuthi yabulala abantu basemathebelele ngegugurawonde yiwo iZANU nje yaziwa ngayo ukuthi singathi kukhona i-development iZANU yayenzayo akavelo nayo ongatsho mpela ukuthi iZANU-PF nanku yakwenzayo kubambekana asikaze sikubone. So kahle abantu ma besukabeleke beyivotela iZANU-PF bayivotela ukuthi yenzeni sihlupheka manje sigcwele amazwe wonke ngendaba yokuthi siyahlupheka ezweni lakithi esizalwa khona ngalo phanda ukuthiwa iZANU-PF. So umuntu osuke eyivotela usuke ecabanga njani usuke ehappy ngalo kwanokwenzeka laphana eZimbabwe usuke nekubona kuhamba kahle laphana eZimbabwe ngoba ayikho into ehamba kahle eZimbabwe laphana ngaleli qembu kuthiwa iZANU-PF. So kahle abantu bayivotela ngasiphi isizathu.
Salibonani basakazi bakaStudio 7 izehlisa kini lonke. Mina okhulumayo lo ngumama uMandlovu ngisemawabeni ngokuzalwa ngizalwa kogodla yomnyama eFlabos. Hey badala bakithi asike sizameni ukutshintsha. Sike sizame ukutshintsha okunamandla singayengwa ngamarayisi nge-last minute singwa ngama-2 kg erayisi bakithi. Cela sike silandele uPresident uChamisa sike sibambane ngobuningi bethu siyekulwa ebhokisini ngo-ex wethu singaxokozelanga siyekulwa ngo-ex ebhokisini sike sifake upresident wethu uChamisa. Iyabonga.
Salibonani maZimbabwe amahle lingabe livuke njani lapho likhona ngezindawo ngezindawo. Yeah, hayi selusesizisondela isuku zokuthi sibone ukuthi sibisela obani emagepini la abantu bemaparlamente la bezimela ayisho ukuthi bemela uZulu ngoba vele uhulumende weZimbabwe ayike abanike imali eyokuthi benze khona okwabala kukhulumayo nje mabe campaigna khona babetshela ba ngidlula ngisho yena umuntu uyabemele yona iZANU PF vele eParliament khona ngayo engweZANU PF simvotele mina mbuya kondolwane bakithi dala lami ngathola abantu bevota bevotele iZANU PF lamanje manje iplumpi yasemabhampe ngiwazwayo emgwaqweni lapha ukuthi umgwaqo wakhona ugrade ukuthatha isikhathi ukuthi amabridge alungiswe hayi sokwayekelwa lokho akusalungi kodwa sivotela yena umuntu weZANU PF ngiyosimele eParliament sokutshengisa ukuthi uyezimele eParliament vele lokho kuthi omele thina hayi akusebenzi bakithi asizamele ukuthi 2023 kipheni ibandla lele yabomnankagwa le seliyehlulekile ngoloko ukuthi lo wabekhampeni okuthi sebekhampeni abezithina ngazi ngoba zonke izinto abazithembisa abantu bazikhuluma kudala every 5 years bahlala bezikhuluma into zakhona zingenzakali asijiyeneni lali bandla lele leZANU PF ZANU PF baba isiyehlulekile sizame abanye
lawo bekungamazwi enu balaleli bethu welisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, umcebisi kamongameli wele Ukraine umnumzana Volodymyr Zelensky, umnumzana Mikhailo Podolyak uthi inkulumo eziphakathi kwele Russia lele Ukraine ezesithathu zibe lobubelo emzameni yokucanda indlela yokuhambisa uncedo kulelo lizwe. Ele Russia izolo lithe selimise ukubhomba kancane kulandela isivumelwano esephulwa ngamasotsha akwele Russia ukuze abafuna ukubaleka kulelo lizwe benelise ukwenze njalo. Ele Melika libikwa lilungiselela ukuhambisa izikhali nendizamtshina zempi kwele Ukraine. Uhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Walter Nsunguli Mbongolwane.
Ye udaba lweRussia leUkraine belungavinjwa ukuthi lungenzakali. Ngabe balalele izikhalo zaberussia ezokuthi iNATO le emela amabutho amazwe asentshonalanga ukuthi ingaqhelisi indawo yayo ifike emngceleni weRussia. Ngoba siyazi ukuthi uPutin usekunesikhathi eside ezama ubabonisa ukuthi Ukraine yena uyithatha njengokuthi ingxenye yeRussia. Njalo kafisi ukuthi khona kube nezikhali zalaba basentshonalanga ukuthi zibe seduze lomngcele wakhe. Uma bamlalelile bayenza iUkraine ukuthi ingagqugquzelwa ukuthi ingene kuleli qembu leNATO bekuyavinjelwa nje lula. Manje bayenze inkani bayala belokube gqugquzela iUkraine ukuthi hayi lina lingabantu abazimele bodwa akufananga lilalele ukuthi iRussia yenza kanjani kanjalo. Lokho kudala umonakalo omkhulu kakhulu.
Nxa ukhangele wena okwenziwa kumbe sithi okwenziwa ngumongameli Joe Biden kuyaphathisa yini ele Ukraine njengoba sisizwa kuthiwa ubaphathisa ngemali bona kodwa besithi bafuna izikhali.
UBiden ukuba yelokhu bapha imali awe Ukraine akuphathisi kangako ngesikhathi esifishane ngoba laba bantu ukuze balwise iRussia bafuna izikhali njalo izikhali ezinkulu. Futhi bafuna futhi baphiwe indiza eziyayo zijikala amabhomba phezu kwezikhali zeRussia. Ubaphi imali kodwa ungabavumeli ukuthi bathenge izikhali zakho akusenze kuncedise ukuya kuphi. Siyabona nje ukuthi uBiden uzabeloke ejikela imali laphana kodwa ayizukuncedisa ukuthi isize abantu base-Ukraine ngesikhathi esifitshane.
Umnumzana Walter Nsunguli Mbongolwane ingcwethi ecubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseSouth Africa. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Kula sakhulayo webandla le Citizens Coalition for Change uBernard Munamati obikwa echaywe ngabacatshangelwa ukuthi ngabebandla le MDC Alliance eHarare. Ingcweti kwezempila kahle zithi okwenzakala kwele South Africa okuphathelane labo kuza sokumemethekisa umkhuhlane wengqondo kulabo abavela kwamanye amazwe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Dande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.